iqembu le European Union liyachasisa kuhle ukuthi ukukhanya akula ngoqoko ekwenzeni kuhulumende weZimbabwe. Balokhu besephula ilungelo likaZulu, into zokudlwangudlwangu zokwenzikhona ungazinanzeleli abakukhuluma yikho kwakuvele kukhona loba uRobert Mugabe ekhona. Mina ngangibala khona phana ngibali ama-statements akhona bengizitshela nje ngisithi kanxa abantu beZimbabwe umongameli weZimbabwe betshelwa iphutha labo ungathi bengalungisisi into elula kabalungisise kuphela izitshese zikhitshwe kodwa balobuqholo ubuqholo bakhona yibo benza ukuthi i-European Union ibe lokhu ifake izitsheso zakhona.
Asesikhangela yena uhulumende ngokwakhe, ubona ingani uza kwamukela njani lokhu? Singabona kusiba le nguquko yini?
Ngokuthi ngaye kwakule thembisa ukuthi kungaba le nguquko, umnumzana Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017 wathembisa watshela abantwini ukuthi umbuso wakhe uza kutshiyene kakhulu nombuso waRobert Mugabe. Umbuso wakhona yabe ufezekile, abafuna ukwenza bakwenza bekwenza kusemthethweni. Kodwa uzabona ukuthi sokunxa sikhangele thina ukukhanya sokudlalo kwakuyikho khona ukubotshwa njengoba sithi ukubotshwa kwabantu kulabantu abaningi abasejele abangela macala abathiwa khona ngabantu baphikisanayo. Kwethu sakhathesi nje ukuthi ungene esitradini usithi uyatshengisela. So ngibona ngathi mina liqiniso ukuthi abantu laba ababusayo labo Mnangagwa laba labothinga kabasoze bakhuquke. Akula ngoqoko izithezela zizabe zilokhu zikhona kufika isikhathi leso lapho ukubusa khona umuntu ozisa ngombuso we-constitutionalism.